sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kuNcwabakazi 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Someone has lost umntanabo ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhuti wabo, lathi we've lost a change champion.
Uvaleliswa uTinashe Chitsunga owabulawa ngabaqotshengelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi i-African Union isithumele abantu abazokhangela ukuthi kambe ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa ngendlela ehlonipha yini isisekelo sombuso seZimbabwe, i-constitution.
Inhlanganiso ye-African Union isilungiselela ukuyahlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe.
Sikwazile ukuhamba siyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona u-Elvis Mathi, okungumaeli ibizo lakhe lomculo, umholi wensimbi zeJwane.
Badabukile abantu kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu le-insimbi zeJwane. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikaTinashe Chitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esililweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaChitsunga.
Tinofamba tiri munashe, bazinu zedu tinashe, tinoprovokwa. Takaurai wamboneni mwe, parani, nezanu pia, mumbama mnangaba mbedru mwake kumbaba kikwe, anya kanda kutibufu. Nakapota na urawaza muno zia, neputi kwa mtari.
Tina silandela izikondizo zikaNkulunkulu sonke isikhathi. Basi kala basi chaye benze konke okungekho emthethweni. Sibebulele uTinashe, babulala umbongeni Ncube egumeni kamnangagwa eKwekwe. Akulanto abayenzayo. Lami ngaphosa ngadutshula mtari. Akulalutho olwenziwa ngalokho. UTinashe ukulwe emahlayana. Siyakwazi akufeleyo. Siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenza le kuTinashe.
Ukubetha imawoko azizori uTinashe.
Omunye wabakubandlaleli uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi eZimbabwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad, someone has lost umntanabo ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhuti wabo, lathi we've lost a change champion. Kuyethusa, kuhlasimulisa umzimba. SingamaZimbabweni ngibone ngani i-tolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana, ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu leZANU-PF kumele bakufunde lokho, kuqale khona kupresident wabo uMnangagwa, abafundisa abantu bakhe ukuthi kumele ube le-tolerance. Omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisapota.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla leZANU-PF uyakusekela lokho.
Ngibona ngathi amaphathi wonke aze engenasifiso sokuthi kungaba nodlakisa. Ngoba umongameli webandla ebusayo ubethi yena yimeseji vele ehamba layo. Kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kwinkuqumba. Okuthi ngakuthi asenzeni lokho nawo uya nga. Nalaba bebandla elipikisayo nabo becela sibili ukuthi hhayi asivumelana nini ikhampeni ngokuthula ngulo nalo. Athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelani, athengise labantu abantu bangalithenga ngendolo for that purpose. On le incident ekajaha lo we-regrettable incident nami engizwisa ubuhlungu kakhulu.
Kusenjalo uNkosikazi Molifi, umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawole Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika, utshele uBlessing Zulu we-Studio 7 ukuthi kukhanya ngani kalosuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Ngiyakhumbula uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubeka ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe. Njalo lengqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo. Lonyaka.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kusenjalo, inhlanganiso ye-African Union isilungiselela ukuyahlola ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Inhlanganiso le yethule umbiko othi abameli bayo bazamanyana labe-Common Market for East and Southern Africa Election Observation Mission ekuhloleni ukhetho lolu. Kule nhlanganiso ezimbalwa esezidume abameli kweleZimbabwe uyahlola ukhetho lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana e-14 Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu ezimeleyo.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi i-African Union isithumele abantu abazokhangela ukuthi kambe ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa ngendlela ehlonipha yini isisekelo sombuso seZimbabwe, i-constitution, imithetho yeZimbabwe, izivumelwane ze-African Union, lezi nqumo nje zonke ezomhlaba ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kodwa sebephuzile, umonakalo usowenzakele. Ukhetho lolasoze lube ngolukhululekileyo ngokuba izinto eziningi sezenzakele bengakafiki. Kuhle ukuthi eminyakeni ezayo ukukhetho lulandelayo ka-2028 bafike ngesikhathi, lalolu khetho luzalandela, luzalandela bafike ngesikhathi ukuze babone izinto zingakonakali, bathi bangazibona lezo ezonakalayo bazibhale ngendlela efaneleyo.
Kodwa singathi kunceda ngani konoko ubaba Ncube?
Akwanelanga kuphela ukuthi babhale, kuqakathekile ukuthi nxa sebebhalile laba be-African Union bakwenze kucaca ukuthi umuntu ozakhetha okhethweni olungakhululekanga asimamukeli njenge-Afrika, bamjezise lowo muntu oyabe ngene ngaleyo ndlela ukuthi umbuso onjalo asoze bawamukele. Kodwa kungabhalwa, bakungenziwa lutho ngakho, kubhalwe nje kuphela ukuthi ukhetho belungakhululekanga, ukhetho belungamanga kahle. Kodwa lo ongene ngokhetho olungamanga kahle angene esihlalweni abuse, akuncedi ukuba lama-observers anjalo. Abantu beZimbabwe bakhangele lama-observers azafika abone izinto zonakalayo azikhulume, labo abafanele balungise lokho okonakalayo bakulungise. I-African Union imele itshintshe indlela esebenza ngayo, i-SADC imele itshintshe indlela esebenza ngayo, bathi bangatshelwa ukuthi ukhetho luhambanga kahle bajezise labo abakhethwe ngokhetho olungakhululekanga. Yikho lapho kuzaguqula khona i-Afrika okuza kwenza ukuthi ukhetho oluzayo loluzayo lube ngolukhululekileyo.
Umnumzana e-14 Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu izimele besixoxa laye ekobulawayo. Umsekeli kamongameli webandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mwadi usekhuze abasekeli bebandla elibusayo eMathoreni South ngokungavoteli uMongameli Emmerson Mnangagwa ngobuningi babo kukhetho olwedlulayo. Kubika u-Albert Ncube.
Phambili kaZANU-PF, pilipili kaZANU-PF, pandapanda kaZANU-PF, mbelimbeli kaZANU-PF, mbelimbeli kaZANU-PF, ZANU-PF oye, ZANU-PF oye, waMnangagwa oye.
UMohati uthi ningilakhabela ibhola ehlathini ngoba amakhansila kane labameli bedalela ephalamende bathola amavoti amaningi ukwedlula uMnangagwa kukhetho lwadlulayo. Uphinde wathi abantu kumele bevotele uMnangagwa lebandla leZANU-PF esithi kuningi okwenziwe nguhulumende selokhu uMnangagwa angena esikhundleni. Ekhuluma enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda namhla emini, uMohati uthe ukwenzeka kukhetho luka-2018 akumelanga kuphinde kwenzakale lonyaka.
Akulo muntu othi votelenini mina upresident kwabanye lizazibonela kokwenza, akula nto enjani. Lokhwana kwenzakala ngo-2018 especially ngapha eMathebeleni South kungaphindi, singakuphindi lokhwana. Okuthi khona u-MP atholakale etola amavoti ayedlula ka president. Bekusithini wawusithini ngo president? Ngakuthi wena amavoti akho abe sedlula ka president. Which means there must be, you must have been saying something about the president which is negative. So asikufuni khonoko, akuphele khonoko.
Umohati uthi kule ntuthuko ekhanayo eMathebeleni South phansi kombuzo kaMnangagwa okugoqela ukuvuselela izivande zokulima ngokuthelezela, ukwakhiwa kakutsha komngcelo we-Bed Bridge kanye lokulungiswa kwemigwaqo.
Sithanda ukuthi khona simkhethe ukuthi aqhubekele phambili eqedisa ama-programs akhe. Ama-programs akhe amahle elewaziyo. Sifuna ukuthi siwine ukuwina lokhuana okuzenza ukuthi khona izitha zethu ziswele ukuthi khona zizakhuluma zithini.
Umgcini sihlalo webandla lezano PF eMathebeleni South, Mnumzana Mangaliso Ndlovu, ukhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi bakhankase ngokuthula.
Izanu PF will not hesitate ukuthi sikuhambise emapoliseni singakubona unguwe ohamba usilwa labantu beopposition. Yiko abakumeleleyo ukuthi bebeze bethaya impembe bethi lapha sokule violence. U-president has been clear, no to violence, no, no, no to violence.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change eMathebeleni South, uMnumzana Ntando Ndlela, uthi bandla lezanu PF lehluleke ukubusa kuhle kusukela ngo-1980.
IZANU PF ile 43 years ibusa. IZANU PF bakethi isikhathi sayo sesikwanile, sebenzile abade bengakwenza. Ungakhangela yena lo okhulumayo kubaba uKhembo Mahadi, ngabantu asebe 80 something years kusiya kubo 90 years. Kambe abantu abadala bangaka singabe lokhu sifundi baqhubeke belokhu besithi bayasibusa, abayiphumula abadala sebesebenzile bayedlala labazuku. Akula 5 years abangayiphiwa ngabantu beZimbabwe.
Amanye amabandla aphikisayo abalise lezaphu, iMthwakazi Republic Party kanye le-United Zimbabwe Alliance, aqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube. Direct from Washington, the
voice of America. Lanwa uketo lwalo nyaka solusondele, iningi labantu lithi alibakakabikwazi ukuthi lizavotela bani. Baningi abakusimo lesi abahlala eSt Peters leRobert Sinyoka emakhaya aseduzane laboBulawayo, kubika uEzra Jesus Banda.
Kuluma ngokuthule amabandla ezombusazwe akhankasa njalo nje, kodwa abantu bathi bakhathele ngezithembiso zamanga ezenziwa ngesikhathi sokhetho. UMnumzana Austin Dweni uthi kakaboni ukuthi uzavotela bani.
Angingapheleli sibili kubona izikwenza kwakhona, ngoba still lakhathesi ama-elections kumele abe free. Every party kumele ukuthi iphiwe ithuba lokubana ikhampeni ngendlela efaneleyo. Hhayi, kunqobeni ngekhathesi kangeke imbekwazi, ngoba abantu sididene sonke amakhanda. Sididene amakhanda ngendlela ezenzakalayo. Ukhangele lezi mali ukuthi zenzakala njani. Akula muntu okhangele ebantwini ukuthi kathi vele abantu bona bephakathi kwendawo baphila njani.
UMnumzana Mahlathini osekela ibandla lezanu PF uthi uyesaba ukuthi abantu abasoze bavotele ibandla lakhe.
Abantu basola ukuthi vele ukuthi izinto ukuthi vele azisamanga kuhle. Abasithembisa ukuthi kuthiwa kuzalunga. Ufisa ukuthi vele mfuna ukulungiswa imali. Abantu bathola imali right.
Wakati uMnumzana Eugene Ndlovu umakhi wezindlu uthi abantu sebekhathele ngombuso okhona.
Abantu bayachiyana. Abanye ngabakhonaphi kulo naleli bandla libuse, abanye ngabe CCC bayachiyana.
Abantu abaningi nxa sisizwa bekhuluma phandle kungani ibandla likhona kwabasalithanda, singakwazi ukuvotela sibili, kodwa nxa sisizwa bekhuluma sabe sizwe ngani bafisa ukuthi ngabe kuyake kutshintshe nje.
UMnumzana Dumisani Mkhonazi uthi abancinisayo bemele amabandla abo abazange bafike ebantwini, ngakho kakholwa ukuthi uzavota.
Kunama-candidate akhona wonke, yikho kungani kuzima. So thina ibandla umuntu esimaziyo ngupresident, laba abanye abakhontesta ngaphandle kwachamisa ayisibazi. So asikabi leqiniso ngoba sikabona ama-candidate akhona wonke ukuthi ngobani njobani.
Osakhulayo uRoyal Mloyi oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amabili lambili 22 uthi kalahle themba ngebandla lakhe leZanu PF.
Ngibona ukuthi ngaba lentuthuko. Ngibona ngaba lentuthuko because lo hulumende wethu wayesithumbisile nje ukuthi Vision 2030 saloke sakhangele khonoko nje basakhula abantu abaningi bakhala ngemsebenzi because kunje siwasebenzi khona SMPTS asebenzi amayouth amaningi balimazana bayenzani ukuyindawo zokuthi baswele imsebenzi drugs yonke into basebenza into ezingela ngqondo bebancane
omunye osakhula ngoLydia Matheo leminyaka yokuzalwa ngamathuma amabili lanhlanu 25 uthi uzavota kodwa ubone ngani amavoti azatshontshwa
uvote sizavota sikoda sesaba ukuthi ukuthi vele ngcenye ivote dayisoze sincede ngalutho anyakwazi anti secret yami
sekusele insuku ezilithumi lasithupha ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe ngimelele studio 7 St Peters igama namu Ezra Jesus Banda.
Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uyaxubozela kwelenje lapho bazama ukubisela uMnumzana Mohammed Bazoum esikhundleni kulandela ukususwa kwakhe libutho ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi yomvukela kweleSudan osekubulewe abantu abaningi okumangalisayo. Inhlanganiso yeZimbabwe National Traditional Healers Association ithi abantu kumele besebenze labo ngoba badonsa ndawonye labezempilakahle abasebenza kumakolishi emfundo yaphezulu kanye labo kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abagoqela abafundisi ababalisi labanye abahamba ezinyangeni besiyadinga uncedo. UMavis Gama usethulela lolo daba ngokugcweleyo.
UMnumzana George Kandiero, umkhokheli wezinatha, uthi kunengi okuphathelane lenhlanganiso le. Uthi ugoqela ukuqeqeshwa kwabelaphi bomdabu yizikhwicamfundo ze-University of Zimbabwe. UKandiero uthi akulanto elihlazo ngokwelatshwa zinyanga.
Our really wish is maybe one day to be in the hospitals themselves.
Isifiso sethu sangempela yikuba ngelinye ilanga sibe ezibhedlela ukuze abantu bakithi baxhumane labafundela ukwelapha ngendlela zesilungu ngezinto ezithile thina esingabhekana lazo kangcono kulabo.
UDokotela Amos Marume okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Health Practitioners Association uthi kuqakathekile ukusebenza lezinyanga ngoba bayinsika yempilo kaZulu.
There are various ways that we will work as an association to promote, for example,
kulezindlela ezehlukeneyo esizozisebenzisa njengenhlanganiso ukuze sikhuthaze ukusetshenziswa kwemithi yesintu.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Silibaziso Mlilo, isakhamuzi sakoBulawayo.
Mina ngombono wami ngibona kungcono ukuthi ngabe labo ama traditional healers babanika labo indawo, for example ezifanana lezabo dokotela abemithi yesikhiweni, labo kube indawo engacatshanga vele ngoba labo isikhathi esiningi ama traditional healers labo basendaweni ecatshile.
UMnumzana Lubani Nkala, isakhamuzi seHarare, umelana laye
khona ukuthi abantu bahambe bechachile besiya ezinyangeni akusikonto enhle kuba ngabe bayahamba bekhululekile njengokuthi nxa abantu besiya ezibhedlela ngoba inyanga vezwele zikhona esintwini vezikhona.
UMnumzana Bongani Moyo uthi abantu abaningi abahamba ezinyangeni bagoqela abafundisi
kodwa akusancedi ukuzifihla ngoba kuyaziwa ukuthi bayakwenza and after all bayancediswa bangayaphaya uncedo abalufunayo bayaluthola baphinde babuyele enkonzweni zabo njalo njalo. So mina ngibona ukuthi vele wayesekuyimfihlo kulungile ukuthi kuhlale vele sokusaziwa ukuthi bahamba emini lenkondlo ebeyazi ukuthi hayi bahamba bahlanganisile lapha laphana.
UMnumzana Victor Dube uthi uhulumende kumele afundise uZulu ngokuqakatheka kokwelatshwa ngezomdabu.
Engenza njalo awubusozuba abona abantu becatsha nxa besiya ezinyangeni ngoba ukucatsha ukuthi besaba ukuthi lapha abakholwa khona bengabasola mbili bexotshe ezikhundleni kumbe kubonakale ngathi yibuthakathi kubona kungasobuthakathi.
UDube uthi okudanisayo eZimbabwe yikuthi uhulumende ukhuthaza abokuza hatshi izinyanga ukuba belaphe uZulu.
Khona kathesi indawo okuhanjwa khona egcekeni emini sibili usiyalatshwa ngamaChina. Bekuhlabe izinalito eziningi abathi ihoko ipantsha ngasithi iwini. Bakwenza egcekeni bavunyelwa nguhulumente, kodwa yena uhulumente akakwanisi ukuvumela abantu bakhe ukuthi besebenzise imithi yabo.
Udokotela John Mangwiro, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle, watshela lo nyaka umhlangano omkhulu wabezempilakahle amaprofita lezinyanga ukuthi sokumele abelaphi bezomdabu befunde ukuthatha izigulane igazi, ukuhlola ukutshisa komzimba lokunye. Abezinatha bathi uphenyo abasanda kulwenza luveza ukuba abagulayo abafika phose isilinganiso sokungamachumi ayisifica minwembili lanhlanu ekhulwini 85% baqala bayebuza kubosiyazi abasebenza bengaphansi kwenhlanganiso yabo bengakatholi usizo ezibhedlela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Badabukile abantu abanengi kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu leinsimbi zezwane. Batshabalale engozini yomgwaqo ngempelaviki. Xoxe ngodaba lolu lomxolisi Khulekani Nkomo, waziwa kwezomculo ngegama elithi Zinja Ziyamluma.
Sikwazile ukuhamba siyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona u-Elvis Mathi, okunguma-Eli ibizo lakhe lomculo, umholi wensimbi zezwane. Sifikile sithahlanganisa amehlo nomdeni, sathola nje ekhaya kulusizi kunzima, konke nje bekunzima ukusekhaya. Sathatha ke umama kaBrema nonkosikazi wakhe sakuya labo ngapha koBulawayo. Savuka ekuseni sahamba nabo esibhedlela ukuthi bayebona uBrema nalabo abanye abalimele. Engakusho nje ukuthi laba babili yebo badlule engozini yemoto, u-Elvis noMaviri. Maviri ubedlala i-drum, wahle watshonela khona lapho Elvis wachonela esibhedlela. UBrema noRonald noPutsununu nomunye balaphe empilo esibhedlela, yibo ngathi balimele kakhulu. Ngale kwakusele abanye ababaliselwe John Master naboGeligeli, kodwa ke i-3 sidischargiwe njengamanje, silinde ukuthi befike la koBulawayo noma yinini.
Banjani bolaba abalimeleyo?
Hayi, namhla bayathembisa ngoba after ukuthi bebonane nezihlobo zabo, ngicabanga ukuthi sebayethembisa kakhulu. Nominista ufikile, hamba nje nebandla lonke bezobabona bezama ukulekelela lapho abafuna ukulekelela khona. Sibalisela nabo Kingdom Blue sebe hlanganisile ukuthi no bazowuphatha umsebenzi. Umfowethu, abafowethu labadlulileyo bayefihlwa bonke.
Babekwa nini?
Ngicabanga ukuthi ngolwesihlanu sizokwenza i-memorial service lapha e-amphitheatre, kodwa ke kusalungiswa. Ngicabanga ukuthi kusasa zobe sesikwazi kahle ukuthi kuhamba kanjani, kodwa ngomgqibelo khona hayi u-Elvis uzobekwa ngomgqibelo. So kungenzeka futhi uMaviri ayefihlwa endaweni yaseLupane lapho kuzalwa khona umamakhe, ma kuwukuthi kugcine kuphumelele kanjalo, kusho ukuthi uzoyifihlwa khona-ke ngesonto. Ngakho ngizobuya ngikhonfirme, ngoba salinde ukuthi sikhiphe i-statement esiyisona esokugcina, abantu bese besithola-ke imininingwane yonke izobe sigcwele lapho-ke.
Umxolisi Khulekani Nkomo ngumculi owaziwa ngegama elithi Zinja Ziyamluma. Sixoxe laye ekoBulawayo. Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lamhla usungule umkhankaso oqhutshwa ebulenjini wokukhuthaza abantu ukuthi kukhetho oluzayo bevotele labo abangathuthukisa ezemfundo olubizwa ngokuthi Beat the Odds, zwakwauma kudaro noma kunzima kunjalo EduVote campaign. I-PTUZET uhlelo lolu lusungulwe ngomnyaka odluleyo lapho obekuxoxiswana labantu mathupha, njalo luyaphumelela ngoba namhla kodwa nje kufinyelelwe abantu abedlula 120,000 ebulenjini kuphela. Isikhulumeli se-PTUZET uMnumzana Themba kuye Moyo uchazisa kabanzi ngalolu hlelo.
Sikhangele uhlupho esilalo ezikolo, ukuwa kwezinga lemfundo, ukuswela kwesithunzi kwababalisi, ukwehluleka kokubhadala okubhala imihloliso yabantwana ngoba behluleke ukuthola imali ye-examination fees bese sibuya sikhangela isisekelo sombuso u-section 75 lapho thi kungumlando kahulumende ukukhokhela indleko zonke zemfundo. Thina nge-athuzi sikukhangela kusukisela ku-ECDA size siyefika ku-first degree. Umkhankaso lo siwuqalisa lamhla, sikhangelela ukuthi sizabalawo kuze kuyefika usuku lokuvota mhlaka-23. Lanxa bezepolitiki bona bemele beme ukukhankasa mhlaka-21, sizasebenzisa i-online lapho sithola khona ithuba lokuhlangana labantu. Sizabe sihlangana labantu sibagqugquzela ukuba bananzelele isisekelo sombuso lokukhuthaza labo abamabandla abafuna ukuvotelwa ukuba bakhangele isisekelo sombuso u-section 75.
Ungachasisa ukuthi ezemfundo zihambelana njani lapha lokhetho njalo lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Izikolo zonke ezeZimbabwe kumbe eziningi zingaphansi kwamakhansila. Ngokunjalo sikhangelela ukuthi ukhansila engakhethwa kumele kube umkhansila ololwazi lozwisisa isisekelo sombuso, ikakhulu nxa sikhangela u-section 75. Ephalamende yikho lapho kulungiswa khona imithetho. Yibo abantu okumele benelise ukuzwisisa ukuba u-section 75 okhuluma ngelungelo labantwana, ngelungelo lokufunda, ngelungelo lesisebenzi nxa sesikhangela lo section 65. Yibo okumele bethi bona isisekelo sombuso sime kanje, okwezemfundo kakuhambisane lesisekelo sombuso. Abanye abantu bengagijima masinyane bethi lizwe lethu kalila mali yokubona ukuba uhulumende uyokhokhela indleko zomfundo. I-competence based curriculum yethu yavela kunzira masanga commission. Inzira masanga commission yayenza isinqumo sokuba uhulumende engakafaki i-competence based curriculum kaqale avule isikhwama sokufunda i-education, educational equalization fund. Isikhwama lesi sikhanele ukuthi silinganise izikolo zonke, singaboni kulezikolo okuthiwa zingcono kulezinye. Kunje nje abantwana bafunda i-ICT, wonke umntwana, kodwa uzahamba uyefika emaphandleni uthole ukuthi kakulayona i-network. Abantu umakhalekhukhwini bamsebenzisa ukutshaya ingoma bezigidela. Abantwana bezikolo zakoBulawayo bayasebenzisa i-ICT, i-network ikhona. Kakhulu sikhangele ukuthi imfundo ilingane noma kungaphi. Kungabi lo mntwana oyehluleka ukubhala i-examination ngokuyehlulekile ukuqoqa imali yama-subjects angu-5. Umntwana omunye ugcine esebhala ama-subjects angu-5 kodwa yena elalo ikhono lokubhala ama-subjects angu-8 azikhethele kuhle afuna ukuba yikho khona eseqedile ezemfundo.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemabhandleni i-ATUS ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha-ke ku-Studio 7 nxa sikhangela ku-Facebook yethu lezinye indawo ezijiyeneyo. Sikala ngalokhu-ke okade kusethulwa ngabantu enkundleni yethu ye-Facebook lapha ukhuluma khona ngokubhubha kwa-Elvis Elvis Mathe lo munye wakhe uThembi Nkosi Maveri Pofu. Umlungisi Ndlovu uthi ithi incwadi laphana kuJobe 17 ozelwe ngowesifazana imihla yakhe ibaliwe. Uyaqhakaza njengembali lakwaboy ufikile emhlabeni, wabekwa emhlabeni phambi kwethu. Umfana omuhle kakhulu usejabalele. Uzobuya njalo-ke uKhumbuzi Bango uthi hayi siyabonga kakhulu umlungisi ngamazwi lawo enduduzo. Kuzobuya-ke eMuzilini uthi-ke lala ngokuthula King Fly, siyakukhumbula sonke empilweni yethu. Kuzobuya njalo uNothando Ncube uthi ngalale ngokuthula abafowethu, abalale ngokuthula abafowethu enhliziyweni zethu sidabuke okumangalisayo. Lizwe Israel TV uthi abalale ngokuthula, siyakwazi ukuthi abanye basezibhedlela kodwa silethemba lokuthi bazaphepha. Mebhumpala naye uthi rest in peace. Ye lokho-ke ngokwethulwa ngabalandeli be-Studio 7 ndingakhohlwala kuhlelo lwe-Live Talk lamhla sikhangela khona okwenzakale eHarare esililweni sikaTinashe Chitsunga obulewe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF. Singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ngothi sikhangele besilazo. Kuvaleliswa uTinashe Chitsunga obulewe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Badabukile abantu kulandela ukubhubha kwamalunga eqembu leyinsimbi zezwane. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngenjabulo, ngumthembu osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.